So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-18 Nhlolanja 2022 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje kulosakhulayo webandla le-Citizens Coalition for Change uBernard Munamadi obikwa etshaywe kabuhlungu ngabalandeli bebandla le-MDC Alliance eHarare ngesikhathi inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project isithi ikhathazwa ngodlakela osolubhayi ile phambilini kokhetho lonyanga yonale.
Thina njengebandla le-MDC Alliance asizange siphatheke kudlame.
Incwadiwe zempilakahle zithi okwenzakala kwele South Africa okuphathelane labo kuza sokumemethekisa umkhuhlane wengqondo kulabo abavela kwamanye amazwe.
Nanko phela futhi njalo sokuthi bengasasebenzi yitho lawo selungiselwe amaphepha bazosebenza ngaphi basebuye kwathelende izogcinelwa ama-South Africans.
Incwadi kwezegciwane le coronavirus zithi lanxa leligciwane selisiba ngcono uZulu kumele ahlale ezivikele ngoba kungaqhamuka omunye njalo umkhakha waleligciwane ngasiphi isikhathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Peace Project ithi ikhathazekile ngezehlakalo zodlakela kwezombusazwe kulandela ethi ikutshaywa kukamnumzana Bernard Munamadi webandla le-Citizens Coalition for Change ngabatsha abacatshangelwa ukuthi ngabe MDC Alliance. Umqondisi wale nhlanganiso unkosazana Justina Mukoko uthi usola abakhokheli bamabandla ezombusazwe ngamazwi akhuthaza udlakela. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungqoqo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ukuthi izehlakalo zodlakela sezisanda ngesikhathi sisiya kuma-by-elections akhangelelwe mhla ka-26 March. Okusidanisayo thina yikuthi sibone ngani udlakela lolu lushuka phezulu kunkokheli, ngoba nxa inkokheli zisethula imbiko elokuthethisa benza ukuthi abasekeli babo babe nodlakela. Bona ngokwabo abalwisani ngezibhakeli, balwisana ngembiko abayethulayo, imbiko enza ukuthi abasekeli babo bazizwe befuna ukuyalwisana. Ngiyakwazi ukuthi sisakhula thina sasithi kungaba lokungezwani kwakufakwa kwakuthiwa ngamavili, kuthiwa leli livele likamamakho, omunye la afakelwe ivele likamamakhe. Sasithi-ke nxa usuqhaphukile ukuthi lwami omunye uselokhuzi ivele likamamakho, wawuzwe uthukuthela usufuna ukulwisana laloyani umuntu. Kodwa oyabe efake ukuthi leli livele likamamakho kaneyineni ayisuye ocinelwisana lomunye. Kwesikubonayo thina njengeZimbabwe Peace Project sithi thina akulunganga ukuthi kube lembiko enza ukuthi abasekeli bathukuthele. Udaba olukhulumayo ngiyabona umzwile laye ocenetshayo, angitsho ukuthi kulungile, kodwa laye uthela ubathethisile. Yinto engafanelanga ukuthi yenzakale yona leyo, ngoba sonke sizizalwane zeZimbabwe silelungelo lokumanyana lenhlanganiso esizifunayo. Akula muntu ofanele alise umuntu oseduzane laye ukuthi afanelanga kuye ukuthi kuye kumhlangano webandla leliyana kumbe usekele ibandla leliya, ngoba isisekelo sombuso siyasinika lawo malosi.
Lo ngunkosazana Justina Mukoko, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, ubeqoqa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye sixoxe lomnumzana Witness Dube, isikhulumeli se-MDCT, ukuze sizwe ukuthi bona bathini. UDube uyalandula ukuthi amalunga ebandla lakhe yiwo atshaye umnumzana Munamadi.
Tena njenge banja le MTC Alliance. Asizange sipatheke kudlame. Njalo ka sipatheki kudlame lwezwe politiki. Silibandla elikholelwa ukuthi abantu kumele babe lembono etshiyeneyo. Siphambana lalabo abalokuthula abalengqondo efana naleyethu. Kodwa lokho esesikubona lapha ngabantu asebefuna ukuthi bangcolise ibizwe lebandla lethu sisiya ekhethweni. Bezidingela nje ukuthi bagaye ukhetho ngendlela ezingayisizwa. Thina sikholelwa ukuthi nxa abantu begaya ukhetho abakwenze ngezithembiso ebantwini la ngenhlelo ezikhanyayo ukuthi zilobuhlakani bokuthi abantu bangazivotela, hashi lezi ndlela nje ezishiphileyo asebezenza. Hashi asikwazi lokho, asiphatheki kudlame, asiyo ngathi indlela yokwenza izinto eMTC.
Lo ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMTCT. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekubulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Ingcwethi kwezempilakahle yengqondo sezethule isixwayiso sokuthi amanyathelo athathelwa abokuza kwele-South Africa agoqela ukumiswa kokusebenza kwama-permit ezizalwane zeZimbabwe, umthetho ohlose ukuphungula abokuza abasebenza kwele-South Africa. Umthetho ohlose ukwenqabela abokuza ekwenzeni imisebenzi ethile lokucwaswa kwabo ngobuzwe kulakho ukumemethekisa imikhuhlane yengqondo kuzizalwane zamanye amazwe asebhekane lokubuyela ekhaya lapho azabalekela khona. UThuso Khumalo usipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnyaka ka-2022 uqale iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa bezama ukubuyela emsebenzini ngenhlelweni zokuziphilisa ngemva kokuqeda iminyaka emibili behlele ezindlini ngenxa ye-coronavirus. Kodwa-ke kuzalwane zeZimbabwe esifika izinkulungwane ezingama-250,000 around 250,000 ithemba selitshabalele. Uhulumende usemise ukusebenza kwamaphemithi abo wathi babuyele eZimbabwe. Nakwelinye icele, iqembu lezalwane zakwele South Africa elizibiza Operation Dudula lalo liqinisa imikhankaso yalo yokungena emankampanini befuna kuphume bonke abokuza ungena izalwane zakwele South Africa. Uhulumende layo sebuye wengeza lolu hlupho njengoba esephakathi ngokubumba umthetho ozaphungula inani lezalwane zakwamanye amazwe ezisebenza kule South Africa kanye lokube nqabela kwenza amabhizimusi athile. Ingcitshi yezempilakahle yengqondo unkosikazi Carol Nyakushka uthi konke lokhu kuzatshiya abaningi begula imikhuhlane yengqondo.
Let's look out for each other. Let's look out for signs of depression.
Izibonelo zale imikhuhlane zibalisa ukuswela ubuthongo, ukuhlukumezeka emoyeni, ukungafuni ukudla, ukufuna ukuzibulala lokucaphula into yonke.
Suicidal ideas. Let's look out for each other and be able to support each other when these things are happening.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Christopher Ncube uthi kwabaningi ukuxotshwa kwele South Africa kuzahle ukuthi kuphela kwempilo.
Sisithola sisebunzimeni kulandela ukuguquka kwezinto okwenzakala kosezuku zonke, ngoba singazi ukuthi ikusasa lethu lime kanjani. Abantu sikhanyela sikhuluma kanje bakhalela ukuthi balungise amaphepha abo kuyabene kwele 12 months nango phela futhi njalo sokuthi bengasasebenzi. Lisho lawo selungiswele amaphepha bazosebenza ngaphi? Wasebuye kwathiwa le nto izogcinelwa ama-South Africans.
Esinye isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla uthi usizi ukuthi bakhona vele asebele zibonelo yemikhuhlane engqondo.
Usishiya thina njengezizalwane zaseZimbabwe ezihlale eSouth Africa singazazi ukuthi simephi, ngoba abantu balimele kakhulu engqondweni. Eqinisweni siyacela ukuthi uhulumeni kwelese South Africa la kwelese Zimbabwe bangenele babone ukuze bavimbe le nto engiyibona ukuthi yes.
Unkosikazi Nyakhutshika ukukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zemukele isimo esesikhona ukuze ziqale ukukhanda amacebo amatsha okuphila. Uthi njalo kuqakathekile ukuthi labo asebekhulelwa yimikhuhlane engqondo badinge usizo ezibhedlela noba bakhulume lomuntu ongabasiza. Ngelesi 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Ingcwethi kwezigciwane le-coronavirus zithi lanxa leli gciwane selisiba ngcono, uzulu kumele ahlale ezivikele ngoba kungaqhamuka omunye umkhakha waleli gciwane ngasiphi isikhathi. Sixoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Bangi Malaba.
Sawubona but Chris, sawubona nibalaleli lwe 27. Ngiyabonga umbuzo omuhle. Hayi, ncane khangele lezi zizo mfowethu. Kukhanya kunganengo. Kukhanya abantu bengaguli kangako. Kuyasithokozisa kakhulu. Nawo ama cases esiwalandelayo akamaningi kangako. Besi siza abantu abaningi kakhulu izinyanga ezedluleyo kuze kuyafika mhlawumbe uNovember kumbe uDisemba. Kodwa hayi, kusuka ngoJanuwari kuzofika namhlanje kunganeno baba. Kukhanya hayi kuba ngcono. Kodwa ngicwangise ukuthi hayi singekethisi, asiqapheleni bakithi, asigezeni izandla. I-surface contamination yiyo engiyesaba ukuzidlula zonke. Izandla mazingayi ebusweni bakithi, mazingayi ebusweni, aziye ebusweni kuphela nxa sigezile. Sigqokele amamaski ethu, singasondelelani kakhulu ngoba hayi umkhuhlane lo nomkhanyisi ungconywana baningi olokubashaya. Khuluma nje ukhona omunye esimsizayo ose-ICU, simhambisele imbodlela lamanzi izolo. Kodwa-ke abasebaningi kakhulu abantu, kuyathembisa khona lokho. Inkinga yokuthi njengoba sokuza kuqanda-ke kathesi singabona sokuqalisa futhi ukumemetheka ngoba ukhanya umkhuhlane lo uthandana lokuqanda kumbe lama-temperatures aphansi. Yoba sibone emazweni aphesheya le lapho kuqanda khona, ngibe ngisizwa lilandela ngakukhulunywa nje kuthiwa i-COVID-19 noma kule mpi e-Ukraine layo ibharile khona ngale ngoba kuyaqanda. Kungakho-ke hhayi, njengoba singena ezinyangeni zokuqanda, ngizacela singayekithisi iy'qondiso ze-COVID-19 sizilandele zonke ukwenzela ukuthi sisizane empakethi.
Kwenzakala na ukuthi sizwe kuthiwa sokulomunye umkhakha i-variant kunsukwana ezilandelayo?
Yebo but kanti kwenzakala ukuthi ube khona ngoba ama-variants ungananzelela kufana nje ne-carbon copy yento efanayo yabiloku iziphinda njengoba wananzelela ukuthi saqala siku-alpha khona ngale sabuya sandlula kubo-delta kubo-beta ogama sabuya kubo-delta kathesi ku-omicron. Omicron layo ilengatshaza eziningi akukapheli ukuthi ibiloku izitshintsha ngoba uma umuntu esuka omunye ungasuke qonde kwele Asia khonale, omunye asuke qonde kwele Europe, omunye asuke e-Europe qonde kwele Africa, afike athelela abanye abantu khona ngale. Yenelisa ukubana itshintshe ngoba iyabiloku izikhophiya kodwa kwesinye isikhathi ukuzikhophiya kwangikhona kumbe ukuziphindeleza kwayo kwenelisa ukubana kube ungafaniyo. Ukuziphinda kwakhona kugcine ungafani kwangikhona kube ngokuyingozi kumbe kube ngokungconywana. Nxa kungathi ukuziphinda kwayo kube ngokungconywana, yikho kungakayi kuphela kwayo. Kodwa-ke nxa kungasoze kube yilokho okungconywana, iyabiloku isiba lolaka, iloku itshintsha isenza ukuthi kusihlasele. Kungakho-ke ngithi hhayi, asihlale siqaphele bantu bakithi, sizivikele, sigeze izandla, sigqoka ama-mask ethu, sisanitize, sihambe lapho okumele kuhambe khona, singabuthani nje mahlanyana.
Umnumzana Bangi Malaba yingcwethi kwezegciwane le-coronavirus, ubeqoda ecingweni le-Studio 7 ese-Gaborone kwele Botswana. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz ku-short wave. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi umphathintambo wozokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa uthi abaphatheke kumsebenzi wokubumba imidlalo kamabonakude kumele baphume lenhlelo ezizenza kube lula ukulwisa imbiko emibi evela emazweni angentshonalanga. iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi usibalukhulu wesigaba se-Midlands umnumzana Larry Mavima uthi inhlanganiso ezizimeleyo ezingathakazeleli umthetho osabunjwayo owe-private voluntary organizations kumele zisuke elizweni ziye kwele-Ukraine nxa zingawufuni lumthetho. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo. Hayi, sanibona leli hlazo lesimanga lesi esisizwayo ukuthi uThokozani Khuphi sifuna ukubuyela bheki kuChamisa. Ngithemba abantu abaningi bazibuza imibuzo ngalampendulo ngalento. Kambe umuntu owenza ihlazo lifana loThokozani Khuphi umamukela kanjani impela? Usebenza laye kanjani? Labo labo bantu abaqothisa emsebenzini bathini abantu laba abarigolayo? Phela umama lo vele useyisitha sikaChamisa. Isitha sakhe impela singathiwa wathatha yonke into kodwa laye uChamisa if elipolitizweni lamampela angicabanga ukuthi engamamukela lo mama lo angicabangi impela nakancane umama owayenza ihlazo elinje akula muntu ongasaziyo ihlazo alenzayo and manje yena into ayifuna yimali kuphela akusho politizweni lo mama buka manje uqeda chaya kumonzo manje uqeda khalela umnyanga ukuthi ufuna imali manje ngosebuyela bheki uChamisa lapha ayishedilize khona ngosebuyela bheki kambe usebenza njani labantu laba owabarikholayo abantu abakhala inyembezi bekhala ngaye namanje ihlazo leli alenzayo ngosefuna ukubuyela bheki futhi lapha athi edilize khona kodwa uChamisa ma engathatha lo mama uyabenza i-big mistake and ibandla lakhe lizobhizika ngoba abantu abaningi bazibuza imibuzo ukuthi umuntu onjalo usebenza laye njani isitha sakho usebenza laso njani uChamisa engathatha lo mama lo awuyabe ephambanise kakhulu and uzobhikiza futhi ibandla njengalokhu engeke uChamisa engeke sazwana labo welisimeni ncuku
kuyisimanga lokho sivile ukuthi nxa izani lokhu ithinta indaba yegugurawundi ukuthi bafuna ukulungisa igugurawundi kathi leyo gugurawundi yena umnakaka wayenza nini kasa ukhumbule nje umnyaka wayenza ngayo leyo gugurawundi eqaliswe kuyabulala abantu bakithi esindebeleni kwakuyiwuphi umnyaka sokule minyaka emingaki kuzofika lamhlanje lokhu ikhuluma ngendaba yegugurawundi wayekhuluma into enjalo into esibhowayo izihlobo zethu ziphansi zaphela inxa yakhe umnankaka lo we-ZANU PF kathesi nanku lekule rali kathesi ekhwekhwenje omunye wethu utshonile ngendaba zezanu futhi ngendaba zezanu ngaphe lokhu sithi yeyigugurawundi laba abantu abalokhu ababulale siya phambili uthini lokhu kuthiwe yeyo umnankagwa kakhobisi kuleyo nto ngamanga la nguye uyamthokozisa lokhu nxa kusenzakala so uyajabula umnankagwa lo sizabona kuyawula khonduro xa uxa ngomnyaka ka-2023 sonokukubona kuhle kayithulele indaba egugurawundi wakwenza kwaba right kuye kuzamlungela konke empilweni yakhe lalapha khona labakibo behlale bephile kuhle ngegugurawundi wayenza kithi esindebeleni.
Ye salubonani, salubonani kustudio 7 ndingabe linjani basakazi ngitsho labalaleli bonke linjani lani mazimbabweni lonke ye daluyeza ukhetho sizabona ukuthi ama-by-election kuwina abani kudliwa obani ye kufana lodaba lololunye lombhuqazwe lolu abantu be-ZANU PF abahlala bethu lufuna ukulungisiswa lolo lufuna ukulungisiswa kanti bayahlala bethu lufuna ukulungisiswa lufuna ukulungisiswa bengaveli bevele kawani balulungise lolo daba ngoba abantu bazama ukuzilungisela abantu bafakile litshe ebhalakho balitshontsha lelo litshe bafuna ukululungisa njani sebebuya la matshe akhona wonke la abatshontshayo beyabatshontsha kumbe batshontsha beyabeka kumbe basa tababizele kuphela kanti kuyahlala kuthiwa kuyalungisiswa kuyalungisiswa yini into yakhona enzima eyahlala ukuthi zimabengene ebantwini sebekhampena laegugurawundi kani thina kusichazi khona lokhu ukuthi babulala abantu bakithi.
Sabonani basakazi bakastudio 7 labalandeli bakastudio 7 lokhulumayo ngujoshua ncube ukuhlala ngilapha e-South Africa. Mina ngilokudana okukhulu ngokudutshulwa kwelitshe ibhalakwe kusidanisa kakhulu ngoba siyinto ehleli senzakala kodwa kubanjwa umuntu. Uma sibhekile into le siyibona isenzo se-ZANU PF. I-ZANU PF eholwa ngumnankagwa lokhu phezu kwenzondo lamandebele amandebele angakwazi ukuthi athi bamenzana umnangagwa umnangagwa inzondo yakhe sehlukeyile ukubana amandebele engawaphinda kanjani ngono watshengisele ngubhomba bona ababantu ovele wababulala kudala ukuthi vele into kuthiwa lindebele kalifuni ngoba nanku kathesi kakubanjwa muntu akula action oyithathayo kodwa esikubona ukuthi kakuthunywanga nguye alitshoni langa bengabanjwanga nanka amasosha ahlala kuthi agqekeza atshontshela izindlu atshontshela abantu izimali ezindlini kodwa alitshoni langa engababambanga ngoba ayisuye obathumayo kodwa lokhu kwenzakala la ebantwini besindebeleni besikhala ngabantu bababulawa igugula wonje angikuzwe kuthiwa kulo muntu obanjiweyo kusenzakala ngaphansi kwe-government yaye nalowo muntu onguye wakwenzayo ubulala abantu bakuqala lamanje lokhu esitshengisela sezibhomba abantu abafayo sathi sazama ukuthi sebalungisele ubhomba khonapho kulabo bantu ababulalayo so kusezigeze izandla zakhe ukuthi sibone ukuthi kayisuye akubanjwe laba bantu laba lapho sizwe ukuthi abantu laba babanje kodwa nxa bengabanjwanga konke okwenzakala kubona bona abantu abaphilisi kubeka phezu kwigazi lakhe ukuthi vele lokhu silwa lathi indlela yokuthi sibulale futhi sibe yi-50 sidlule bona la marukhuzeni emanani akuqala usesesaba ukuthi umhlaba umbhekile selokhu ibhomba bona abana abafayo ukuze sibone ukuthi lokhu lulaka lolulo
ngiyabingelela abasakazi be-studio 7 kanye labalaleli bonke igama ngugodfrey wokhumalo ngizalwa ejotsho elubane umsakazi udabeni lulo lodaba lwama-bilection ngithi lonke bahlali basezimbabwe kuma-citizen nasezimbabwe votelani okwamanje kuma-bilection votelani iqembu elifisa ukulivotela noba yi-MDC alliance noba yi-CCC noba yi-ZAP noba yi-ZANU-PF votelani but ngithi 2023 asivoteleni yi-EMRP ingene ithole amakhansela ithole ama-MP khona sizakhula singumthwakazi isifiso sami besilapha ukuthi ngabe uThokozani Khuphe uThokozani Khuphe noSibangilizwe Nkomo bengaba simanyane sibe munye sivule iparty enye eyakomthwakazi sizimele labomqondo sizimele singumthwakazi sikhulise imadipulelendi singabe lokhu sithathela umnotho wethu singabantu besindebeleni niyamuzwa uChamisa uza ngezinye igame ukuthi ezame ukunqoba imadipulelendi engawina kuma-elections izithembu zonke ozenzayo anyeke azenze ezilongo umntwana wenyoka inyoka anyeke atshintshe lutho sithi bantu besindebeleni sicela lizimele Thokozani Khuphe Sibangilizwe Nkomo Mqondisi Moyo besicela lizimele labo shimi encube lize esindebeleni sivuse umthwakazi wethu imathipuleni lethu izimele singavula iparty entsha engaba imthwakazi alliance sibambane simanyane sibe ngumuntu munye singumthwakazi omunye sizibambe sizivuse sizimele siphume kwabechabi
salabanana basakazi we-studio 7 olibingelelayo ngudewa ngizalwa echolotsho ngokuhlala ngise-South Africa nokuzibuza ngabantu abasavotela iZANU-PF ukuthi umuntu ovotela iZANU-PF ikakhulu umuntu omutsha ovotela iZANU-PF naye umdala nje ovotela iZANU-PF yini iZANU-PF eseyayiyenzayo eZimbabwe singathi nansi iZANU-PF yayiyenza sisi yangena embusweni ngaphandle kokuthi iyebulala abantu emathebelele njengegugraund ngoba ngicabanga ukuthi iZANU-PF yaziwa ngalokho iyaziwa ngokuthi yabulala abantu basemathebelele ngegugraund yini iZANU nje yaziwa ngayo ukuthi singathi kukhona i-development iZANU yayenzayo akavelo nayo ongatsho mpela ukuthi iZANU-PF nanku yakwenzayo kubambekana asikaze sikubone so kathi abantu ma besukabeleke beyivotela iZANU-PF bayivotela ukuthi yenzeni sihlupheka manje sijwele amazwe wonke ngendaba yokuthi siyahlupheka ezweni lakithi esizalwa khona ngalo phande ukuthiwa iZANU-PF so umuntu osuke eyivotela usuke ecabanga njani usuke ehepi ngalokwana okwenzeka laphana eZimbabwe usuke ubona kuhamba kahle laphana eZimbabwe ngoba ayikho into ehamba kahle eZimbabwe laphana ngaleli qembu kuthiwa iZANU-PF so kathi abantu bayivotela ngasithi sizayo
salibonani basakazi bakastudio 7 izehlisa kini lonke mina okhulumayo lo ngumama uMandlovu ngisemawabeni ngokuzalwa ngizalwa kogodla yomnyama eFlabos hey badala bakithi asike sizameni ukutshintsha sike sizame ukutshintsha okunamandla singaye ngamarayisi nge-last minute singangama 2kg yerayisi bakithi cela sike silandele upresident uChamisa sike sibambane ubuningi bethu siyekulwa ebhokisini ngo-ex wethu singaxokozelanga siyekulwa ngo-ex ebhokisini sike sifake upresident wethu uChamisa iyabonga.
Salibonani maZimbabwe amahle lingabe livuke njani lapho likhona ngezindawo ngezindawo. Yeah. Hayi selufisi sesisondela isuku zokuthi sibone ukuthi sifisela obani emagepini la abantu bemaparlamente la. Bezimela hayi ukuthi bemela uZulu ngoba vele uhulumende weZimbabwe hayi abaniki imali. Eyokuthi benze khona okwabala kukhulumayo nje mabe campaigna khona babetshela ba. Ngidlula ngisho yena umuntu uyabeneleyo nizani PF vele eParliamente khona ngayo. Engwezani PF simvotele. Mina mbuya kondolwane bakithi dala lami ngathola bethu bevota bevotele zani PF la manje yeplump yasemabhampe engiwazwayo emgwaqweni lapha. Ukuthi umgwaqo wakhona ugrade yokuthatha isikhathi. Ukuthi amabridge alungiswe hayi sokwayekelwa lokho akusalungi. Kodwa sivotela yena umuntu wezani PF ngiyozimele eParliamente. Sokutshengisa ukuthi uyezimele eParliamente vele lokho kutomele thina hayi akusebenzi. Bakithi asizamele ukuthi 2023 kipeni ibandla lele yabomnankagwa le seliyehlulekile. Ngoloko ukuthi lo wabekhampeni ukuthi sebekhampeni abezi thina ngazi ngoba zonke izinto abazithembisa abantu bazikhuluma kudala. Every 5 years bahlala bezikhuluma. Into zakhona zingenzakali. Asijiyeneni lali bandla lele lezani PF. Zani PF baba isiyehlulekile. Zame abanye.
Lawo bekungamazwi enu balaleli bethu. Wena sithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Umcebisi kamongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky, umnumzana Mikhailo Podolyaki uthi inkulumo eziphakathi kwele Russia lele Ukraine ezesithathu zibe lobubelo emzameni yokucanda indlela yokuhambisa uncedo kulelo lizwe. Ele Russia izolo lithe selimise ukubhomba kancane kulandela isivumelwano esephulwa ngamasotsha akwele Russia ukuze abafuna ukubaleka kulelo lizwe benelise ukwenze njalo. Ele Melika libikwa lilungiselela ukuhambisa izikhali lendizamtshina zempi kwele Ukraine. Uhlaziya lolu daba sixoxele lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Sunguli Mbongolwane.
Ye udaba lweRussia leUkraine belungavinjwa ukuthi lungenzakali. Ngabe balalele izikhalo zaberussia ezokuthi iNATO le emela amabutho amazwe asentshonalanga ukuthi ingachelisi indawo yayo ifike emngceleni weRussia. Ngoba siyazi ukuthi uPutin usekunesikhathi eside ezama ubabonisa ukuthi Ukraine yena uyithatha njengokuthi ingxenye yeRussia. Njalo kafisi ukuthi khona kube nezikhali zalabo basentshonalanga ukuthi zibe seduze lomngcele wakhe. Uma bamlalelile bayenza iUkraine ukuthi ingagqugquzelwa ukuthi ingene kuleli qembu leNATO bekuyavinjelwa nje lula. Manje bayenze inkani bayala kube gqugquzela iUkraine ukuthi hayi lina lingabantu abazimelele bodwa akufananga lilalele ukuthi iRussia yenza kanjani kanjalo. Lokhu kudala umonakalo omkhulu kakhulu.
Nxa ukhangele wena okwenziwa kumbe sithi okwenziwa ngumongameli Joe Biden kuyaphathisa yini ele Ukraine njengoba sisizwa kuthiwa ubaphathisa ngemali bona kodwa besithi bafuna izikhali.
UBiden ukuba yelokhu ebapha imali abeUkraine akuphathisi kangako ngesikhathi esifishane ngoba laba bantu ukuze balwise iRussia bafuna izikhali, njalo izikhali ezinkulu. Futhi bafuna futhi baphiwe indiza eziyalo zijikela amabhomba phezu kwezikhali zeRussia. Ubaphi imali kodwa ungabavumeli ukuthi bathenge izikhali zakho akusenze kuncedise ukuya kuphi. Siyabona nje ukuthi uBiden uzabeloke ejikela imali laphana kodwa ayizukuncedisa ukuthi isize abantu base-Ukraine ngesikhathi esifitshane.
Umnumzana Walter Sununguli Mbongolwane ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ese-South Africa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kulasa kulayo webandla le Citizens Coalition for Change uBernard Munamati obikwa ichaywe ngabacashangelwa ukuthi ngabebandla le MDC Alliance eHarare. Ingcweti wezempila kahle zithi okwenzakala kwele South Africa okuphathelane labo kuza sokumemethekisa umkhuhlane wengqondo kulabo abavela kwamanye amazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Dande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.